Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU-PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke aphakathi lokubuza amasenta zona nawo ukuthi bayathabatha ngabantu bezana abantuezanuye babaningi abangezona-50 kumbe kusiya konke.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho la mazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale leHigh Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZANU-PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isixazululele udaba lolu olubiswe i-judgment kaMankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engiza kufaka kube obala ukuthi angisilogqetha likaKasukwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endabeni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshiyetshiyeneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SD constituency ya akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa ukuthi uyawukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, uyabe sokusitsho ukuthi umuntu kutsho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyafizafike babaze bamemeze kumbe lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidane. Umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi, njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhona apha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo? Ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngichilo ngaphambili ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSkwere. UkaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo. Njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo 18 months ukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthini into tinesiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha ukuthi umZimbabwe ukhona ulama particulars akhe is registered to vote kuvuza vote kathi imigoqo ngiyani. Hayi angiboni ukuthi kuloncedo lokho ayikhitshwe imigoqo leyo abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ongaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama-dual citizenship sokufuza ukuthi every after before 18 months kwani kumele ugijime uphenduke ekhaya uzoklabalala ukuthi usufikile uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzoklabalala kanti vele imigoqo ngiyani umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabe bandla lezana PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eMisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emtshineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Ye ayi into edabukisa kakhulu yathi ingayikhangeleke sasitha phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana abantu bezana bebabaney'nsibini abangezona 50 kumbe kusika ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokele amakhepsi. Ngithi intatheli izindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu mina uLungelo Ndlovu okhamena sithuso uSimbarashen Baranganda lonakichuma bafika basibuza ukuthi lenzani ngithathela namapilisi alapho yenza ngo-1 sabachaseka kathi zintatheli izindaba lani ndinxake ngasithela nje ukuthi kwenzakalani izi-side stories zabantu bonke ababili khonapho sisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanathi engani uyakhokhela le mcuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngoke sithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke icuku nale kade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi a-a vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi lani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusika kwami khona lokuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngalelixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlali so inisa ikhona ukuthi statement isona leso khombisa ukuthi sisichayile ukuthi umuntu onalo posting ngalasethiya nguye ngizama ukuthi kuzamele ngani yepho leya case but angisathola ngithuba ngoba bekuningade ngikwenza kusukela izolo ngihlahla lokuthi angayinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni yepho leya case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlaselwe mazindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi bakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonwa zindaba bebhuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikhangelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho sele sishoda ukuthi ungake washaya i-journalist iqede ukutshela ethibeni i-journalist nawe uqeda lapho ubatshela ubachazela ukuthi nangonozinda so bona into ade besishayela yona ukuthi sidinithe ifuthe selesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-histazi
uLungelo Ndlovu intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unokubhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngokusiza kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla lezano PF sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele into esingafanelanga ukuthi sivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu ngakho ke silokukhona nokukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathele izindaba zethu kobulawayo esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele udabeni lokuchumayela ukuthula elizweni ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe lokhetho oluhle ukhetho olungeladlame ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe galikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba sibona sengani lokho kuqhakatheke kakhulu engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasotsha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi izinyoni lesilo sisesimnyama sikamthwakazi. Ye, bengisekhaya impela, besiya esifeni eluwagweru kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawule uma bekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge usiyabamba koBulawayo, umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eluwagweru emaboneni. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate aseBeitbridge, wona lona umgwaqo weBeitbridge Bulawayo iyaso tourgate phela. Uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile, ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eluwagweru, ukuthi mina bengicabanga maybe sesiku-N1 futhi South Africa. So andiyabona indawo zangale emashonaleni ngapha emandebeleni lutho, akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kwelunye idaba. Uyababona-ke abantu beZANU-PF even lati nje bakabasethusela balina kanje libuye eSouth Africa, sibabonile masiye luwagweru le, manje bachaye intatheli yezindaba. Yabona ukuthi iZANU-PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yibona bafuni ukhetho olungela msindo, nanku sebeqale bechaye intatheli bachazele ukuthi yeni yini. Kanti abantu beZANU-PF banjani vele, banjani? Abazame ukusihlonipha bangatholi isikhathi, bazame ukusihlonipha iphilizo leZimbabwe. Labona abanye ade besembuthwaneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi ihambe i-check ukuthi ichamisile abantu abangani, kusiza ngani na noma engaba labantu abayi-100 and something. Bona la abantu abasupport iZANU-PF abakwananga emakhanda, alikho right emakhandeni lapha, upstairs alikho right. So akelizama ukuthi lisihloniphe abantu beZANU-PF, kanti linalo yini enzima kangaka le mgwaqweni ile futhi. Last week besiye gweri ekana machine le plawe to kana machine mgwaqo ngone ufile. iZANU-PF izama ukuzinonga amakhwapi, izama ukusihlonipha, please siyacela ngalawa amagama. Amen.
Ani linjani basakazi yonke khona apha ku Studio 7. Ngokuqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi hatha lilanke thabejabe. Indaba ebuhlungu, indaba ebuhlungu esizwayo le ukuthi kusayina bili yokuncindezela abantu, patriotic bill. Hathi lapha iZANU-PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo, xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-okha ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande. Sizalithanda kanjani lizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidubeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, asoma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho ubususithweni ufakele ama-sanctions. Igama lami nguvukani Zulu, sekhezi. iZANU-PF siyehlulekile, akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende. Khansile le ibhili, umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Salibonani size sakithi samandebele, mandebele amahle, ngicela ukuveza owamombono. Bengicela sizwe sakithi, kasihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa, kasakheni isizwe esilobumbano, esilothando lenhlonipho. Thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe, besabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabasempumalanga, basibophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo, kulelizwe lemathebeleleni, lelizwe lemashonali, mandebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu, labafowethu abasempumalanga kabazivuse, kasibazondi. Kodwa kasimeleni iqiniso, abantu bayahlupheka kulezi ntandane, labafelokazi lasebekhulile, amaxhegu lezalukazi, kumele banakekelwe yithi.
Bona sibona, 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 sibona. In a serious problem, namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe. Ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi Zimbabwe izaphu yaletha ilizwe, kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe. Wawufuna kwenziweni wena ma wawungokhona? Ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe. Usilwa lobani? Izikhali uyabuzithatha ngaphi? Usilwa ungaphi? Ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengaseSudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo. Abantu labana ama leaders lawa abezaphu, they were true leaders aba honestly, ngoba babekutshengisa abantu ukuthi no, they don't need power, babefuna ilizwe ukuthi likhululeke. Ngiyabonga, thank you.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo welotho ethiwa yi-Powerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola limali, kuthi abanye ngabathi iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwo eyinto egcwele ama-mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathina kwethu singabantu nxa kokuthi siye saphatha imali mhlawumbe singathi isizumbulu esikhulu. Imali le ngebhiliyoni US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa yimali uyijwayele kangakanani, njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama-programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo, wangathenga ngisho lo mbheda, wangathenga ngisho lalutho, kodwa-ke waba ku-nice time wayitsha waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa-ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe kungabe kungabo 500,000 kodwa-ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe evula amabhizinisi abe le yinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe uthi yenelise ukuthi ayenze. Ingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezomabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lokho?
Njengoba ngijilo kande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintshwa imali izimali ezincane bebesebeba khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akasoze wafa watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma maphambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla. Kodwa sigcine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu osengu-handle with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kugcine kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi cha lo muntu lo kukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa-ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu azisoze zifihle, ngeke uzuzifihle ukuya ngaphi. Kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usule mali engako, kodwa-ke izenzo lezi ozenza suku zonke ziza kutsho lokho.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane zesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.